sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Livuka njani izilukani ndaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku 6 Mpandula 2021 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, omunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselubele uhulumende weLebhilitani incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasi yikho khona endulo.
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu ngesizwe samaNdebele esingasithi na iMatabeleland.
Kambe ibandla leMthwakazi lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMatabeleland kukhetho oluzayo.
Kuyazakala umhlaba wonke lezibabhe yonke ijikelele ukuthi isabelo seMatabeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold e-MDC Alliance.
Lona ibandla leMthwakazi lithi abantu sebethungulule bazibonela ukuthi ibandla leMDC Alliance lebandla leZANU PF into nye.
Abantu bakithi bonke jikelele sekuthendwe bayakufakaza lokho ukuthi bayiniki MDC ithuba bengazi ukuthi MDC into eyodwa leZANU PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele incwadi uhulumende weLebhilitani ukuthi abuyisele isizwe sikaMthwakazi sibe ngesasiyikho khona endulo. UKhumalo wethule umhlahlandlela wobukhosi bakhe izolo kobulawayo esithi abantu besigaba seMandebeleni sekumele bakhululwe. Umhlahlandlela kaKhumalo ubalisa inhlelo athi uzazenza ukuthuthukisa isizwe sikaMthwakazi. Sixoxele isikhulumeli sakhe umnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Besothamele isilo umzilikazi wesibili uStanley Raphael Khumalo lapho akade elenkulumo ebaluleke kakhulu esizweni sakhe sikaMthwakazi namhlanje khonapha kobulawayo lapho ahlangane khona lentathelizindaba wahlangana nabantu abashiyeneyo kodwa ehlangana nabo emoyeni.
Sizwile lapha esithi yena ufuna isizwe sikaMthwakazi sixoxebuke eZimbabwe. Manje lokhu uzakwenza ngandlela bani?
Impela isilo sibhodlile, njalo futhi isilo sikhulume kakhulu nesizwe samaNdebele esingasithi na iMatabeleland. Ikho ke ukhulume kakhulu futhi la ngendaba emngcwele kakhulukazi kuchata yakhe lapho adefine khona ikakhulukazi isizwe samaNdebele ukuthi isizwe samaNdebele impela siminjani. Ukhangele kakhulu ngendaba emephu eka 1890 labo abakwazi ukwenza ama research abo banga researcher bathole ukuthi imephu ka 1890 yona ibivele iphathe phetheleli lizwe ngayiphi indlela. Isilo sikhulume kakhulu ngokuthi isizwe lesi isizwe esikhulu kakhulu, isizwe njalo sezizwe, isizwe njalo esahlukileyo. Ungakhangela ingcwele yaso eminye iphakathi kwamanye amazwe aphilayo kathesi ngezingelo khuzene ngezikhathi zenezi ezika esikuzo. Ukhulume kakhulu futhi ngokuthi isizwe sakhe siye xa size siyefika kukhabrabhasa khonale wathena abantu bonke abaphakathi lapha bangabantu bakhe. Ikho ke njalo futhi akahambi ngendaba yenkethabe chavi ethi yena lesi sizwe seZimbabwe isizwe esenziwe kathesi isizwe esivele kathesi isizwe ekade vele singekho ikho ke lonke leli lizwe lapha phakathi lilizwe lenkosi ikho ke ukhulumile futhi langendlela azaphatha ngayo lolu daba ukuze akwazi ukuvuselela ubukhosi bakhe uchile futhi lokuthi usekhulumisane kakhulu uhambisile izincwadi zakhe la kuQueen lapho emtshela ngokonakala okwenzakala lapha njalo futhi emtshela ngokuthi uqhakathekile ukuthi bavuselele ubudlelwane babo beMoffat Treat ngasonke sikwazi ngiyazi ukuthi abembali bayakwazi ukuthi inkosi uMzilikazi wangena kusivumelwane seMoffat Treat esithi i-friendship treat ikho inkosi ikhuluma kakhulu ukuthi lokhu kuzomela kuvuselelwe ubudlelwane lobu njalo futhi isizwe samangisi sibe yiso esiza kumaphambili sikhuluma kakhulu ngempambaniseko eyabakhona phakathi nakwaleni lilizwe
lo ngumnumzana Greta Voloza Sibanda isikhulumeli somunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwaBulawayo. Sokukhamuke imbono ehlukeneyo ngokwethula amazwi okwenziwe ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party emkhosini wokukhumbula ilanga lokukhothama kwenkosi uMzilikazi okwenziwe kwele South Africa ngomgqibelo kukhokhelwa ngomunye ozithi inkosi yamaNdebele umnumzana Bulelani Lobengula Khumalo. Abanye bathi umbuthano lo bekumele ungabi lezombusazwe, kodwa abanye besithi umoyo ukhulume indingeko zikaMthwakazi ngalokhu ubelungele ukuba khona emkhosini lo. Sixoxele umnumzana Moyo othi ubenxusiwe emkhosini lo.
Sinxusiwe ke ngabaphethe lomsebenzi okukhunjulwa kwenkosi uMzilikazi ngakwecele lamakhosi abakoKhumalo olomcimbi ophethwe inkosi uBulelani Khumalo. Kungakho ke sithi bandla leMthwakazi Republic Party besikhona, kanti njalo besikhona ezinhlangano lazo ebezimenyiwe njengathi ezigoqela iZipha lezaphu lezinye inhlangano ezigoqela inhlangano zabahlabeleli lezinye ezilokwenza lama charity organizations abomthwakazi lazo zonke nje inhlanganiso ezishiyeneyo ngoba bekule nhlanganiso eziningi ebezikhona kulomcimbi.
Sizwa kuthiwa wena ubungomunye wabakhulumileyo, ungasethulela nje ngamafitshane ukuthi kuyini okukhulumileyo?
Kuliqiniso ukuthi bengingomunye wezikhulumi. Inkuthazo yami ibiqukethe ukuthi njengomthwakazi kusamele silwele ilizwe lethu, silelwe inkululeko yethu ekhaya. Njengoba kusazakala ukuthi iMthwakazi Republic Party ilwela ukwehlukana leZimbabwe esingakuthi ngesilungu i-self-determination, sinanzelela ukuthi abantu bethu abaningi bagcwele kwele South Africa, mhlawumbe masikhangele singathi thina sine over 3 million of our people abalapha eSouth Africa, kuyibo futhi abantu abaphethe imuli zethu zonke ezisekhaya. Sinanzelela ukuthi izwe lilayo leZimbabwe kalibachacha abantu bakithi. So ke inkuthazo yami enkulu ibiyukuthi abantu bakithi bakhumbule ukuthi uMthwakazi kumele akhululeke, njalo sizawukhulula kuphela uMthwakazi ngokubambana, sibekwazi ukuthi hayi thina singamazwe amabili esahlanganiswa le Mashonaland ngo-1923 ngemva kokuchitheka kombuso wenkosi yethu uLobengula eyehlulwa inyamalala ngo-1893 lapho abelungu abeza khona kwaba lokulwisana okukhulu eGadadi okwafa khona amabutho kaLobengula adlula 6,000 labelungu babe phelekezelwa ngamashona afika 652. Yikho ke sabona imathekeleni lemashona leni sezibanjaniswa ngo 1923 kungelasivumelwano samaNdebele lamashona, kodwa kuvumelane amakhiwa emathebeleleni lamakhiwa emashona leni. Kanti ngo 1930 sabona amakhiwa emashona leni sezelebrate lokho abakuthi 40 years of mashona leni occupation. Ngo 1933 baselebrate abakuthi 40 years of Matebeleni occupation. Ngo 1980 sasibona futhi sesihlanganiswa yiBritain after ama talks eLancaster ngo 1979 sesikhutshelwa siyiZimbabwe. Kodwa lokhu mhlawumbe kwabangelwa ukuthi ibandla lezaphela likhokhelwa ngubaba Joshua Nkomo, yilo elakuvumayo lokhu ngoba abelungu babephileke ubaba uNkomo umlando wokuthi bazimisele.
Lo ke ngumnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lasithupha 16 ababulewe ngumkhuhlane weCOVID-19 izolo. Lolu gatsha lubika njalo ukuthi kulabantu abalikhulu lechumi lanhlanu 115 ababanjwe igciwane lecoronavirus. Kubikwa kulabantu abedlula inkulungwane ezilichumi lane 14,916 abahlatshwe ijekiseni yakuqala ye-COVID-19, kuthi abazinkulungwane ezilichumi lasithupha 16,437 bahlatshwe ijekiseni yesibili. Ibandla leMthwakazi Republic Party lizenze ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Iviki edluleyo ibandla leMthwakazi lithi libe lohlelo lokuvuselela lokusungula ingatsha zalo ezigabeni zeLupane, Tsholotsho lezinye lapho okube labantu abaningi abatshengise usekelo. Kodwa isikhulumeli sebandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North, umnumzana Mhlonipheki Ncube, usithumele umlayezo wakhe ngocingo esithi ibandla leMthwakazi liyazikhohlisa nje kuphela ngoba ibandla le MDC Alliance yilo elilosekelo olunengi kakhulu kuleso sigaba.
Sithanda ukwazisa abasekeli bethu labalandeli bethu ukuthi lokho okushiwo ngabangani bethu akusilo iqiniso. Kuyazakala umhlaba wonke leZimbabwe yonke jikelele ukuthi isabelo seMathebeleland yiyo indawo esingathi yi-stronghold MDC Alliance. Lokho ke lokho kuqhubeka kunjalo. Abangani bethu abeMthwakazi Republic Party bayakhohlisa nje uZulu weZimbabwe, noma singathi uZulu wakithi eMathebeleland, besithi lizwe leli lingadatshulwa libe ngamazwe amabili ngokukhuluma nje kuphela kumbe ngokusebenzisa kwe-ballpoint esingathi ukuvota. Lokho ke yikuphupha nje kuphela kwabangani bethu, kodwa sithanda ukuthi abantu babekwazi ukuthi ke kumele ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, bevotele ibandla le-MDC Alliance ngoba i-MDC Alliance yilo lodwa ibandla elilethuba elilamathuba amakhulu kakhulu okukhupha iZANU-PF embusweni. Ukuhlupheka konke lokho abantu abahlangana lakho le ndubo zonke lezi esihlangana lazo, kumele ukuthi abantu babekwazi ukuthi zenziwa njalo zenziwa yiZANU-PF, njalo zingalungiseka kuphela nje ngokuthi iZANU-PF iphume embusweni. Njalo ibandla elilethuba elikhulu lokuthi likhiphe iZANU-PF embusweni yi-MDC Alliance. Yikho ke sikhuthaza kakhulu abantu bakithi eMathebeleland ukuthi behambe bebhalisela ukuvota, njalo bahambe bevota bevotele i-MDC Alliance ukuze sikhiphe iZANU-PF. Sikhuthaza njalo abantu ukuthi bangakhohliswa nje ngamabandla amanye athaphikisa kodwa isebenzela ibandla leZANU-PF. Abantu bakithi nanto ithuba liyeza ngo-2023, asambeni sebhalisa ukuvota sivotele i-MDC Alliance. I-MDC Alliance isilosekelo lusabekayo leMathebeleland njengoba vele kwakuvele kunjalo.
Umnumzana Mhlonipheki Ncube, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland North. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi siphe ithuba umgcinisihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebelele North uMnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ithuba lokuphendula amazwi kaNcube wasithumela umlayezo kamakhale khukhwini olandelayo.
Yebo, iThwakazi Republic Party emaphandleni ithola usekelo olukhulu kakhulu. Lokhu okukhulunywa nguChairperson weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi okwenzeka ngale ekhaya. Abantu bakithi bonke jikelele sekuthedlwe bayakufakaza lokhu ukuthi bayiniki iMDC ithuba bengazi ukuthi uMDC into eyodwa lezanu PF ekhulisa umbuso waseMashonaland. Bakuvezile ukuthi bebevotela iMDC kusukela 2000 bayivoteli Alliance ngo-2018 kodwa okwenziwa ngamakansila lama MPs wakhona kuyafanana lokwenziwa ngabezanu PF, ingakho lokhu kakubancedi ngalutho. Ngokunjalo ke indawo zonke zeMathebeleland North Province lapho sesihambe khona abantu ngobuningi sibatholayo ngabantu abasuka kiwo lawo mabandla oMDC Alliance, ngoba abantu bathi bona sebekhathele abasafuni kuzwa lutho olulokwenza lamabandla avelela eHarare, ngoba lawa amabandla ngamabandla okuzobagcilaza njalo ebatshontshela umnotho besebenzisa amabandla wona lawa ozanu PF labo MDC Alliance lamanye onke akhona. Yikho ke lokho okukhulunywa ngusihlalo weMDC Alliance mhlawumbe akakwazi abantu emakhaya bayatsho ukuthi sekwanele asebekufuna kuphela bona yinkululeko yesizwe sakumthwakazi. Isiqiniseko sokuthi 2023 iMthwakazi Republic Party iyanqoba silaso, ngoba abantu eminyakeni edluleyo bebethi bona kasifikanga kubo sabachazela kulesikhathi. Yikho ke sithe sidlula ekhethweni luka 2018 asizange sime njengeMthwakazi Republic Party, siqhubeke sibafundisa abantu. Ingakho kathesi sikuhlelo lokuqhubeka sisakha ama structures kuzindawo ezinye lapho esasingakafinyeleli khona. Abantu bayasinikeza emakhaya ubufakazi bokuthi bayajabula ngokuba khona kweMthwakazi Republic Party, ngoba into akade beyidinga kuphela kwelakithi eMathebeleland i-lasting solution okuyimthwakazi restoration. Ingakho ke abantu beMDC Alliance mhlawumbe kabazi ukuthi abantu bakithi emakhaya sebesazi ubugwelegwele babo, ngoba kithi iZanu PF leMDC Alliance kuyinto eyodwa. Asikwazi ukuhlukanisa iZanu PF leMDC ngoba lezi zinto zombili kudala abantu bakithi bezivotela kodwa akakazi besenzele lutho. Ukwenza kwabo kuyafanana zimbila zantabana.
UMnumzana Thembisani Mfulungatshi Mpofu ngumgcinisihlalo webandla leMthwakazi Republic Party esigabeni seMathebeleland North. Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle libika ukuba abantwana besikolo abangalobi umhloliso bazavula izikolo namuhla kulungiselelwe ukuba bangathelelani igciwane leCoronavirus. Iphephandaba leTimes Live libika ukuba inkulungwane zabalandeli bakamnumzana Jacob Zuma owayengumongameli weleSouth Africa zingene ezitaladeni edolobheni leJohannesburg zijabulela ukukhululwa kwakhe ejele ngoba engezwa kuhle emzimbeni. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ninjani balaleli weStudio 7? Lapha ngicela ukuphawula lapha ngendaba kaChamisa loMonzoro. UChamisa kakhohlwe ngendaba zemali lephiwe uMonzoro ukuthi singabuya kuye, lalobe ayifanele ukuthi ngabe yabo ibuya kuye. As long as izanu isidlalo monzo rangeka ithole leyo mali zakhohlwa phinda azenzele lokho akwenzayo nxa kuyikuthi ukuthi uplan ukutshintshibizo kumbuplanani nakahla yenze lokho akuplanayo phathiyane lokube khangelana lezimali angaze afayinikwa ayithathelwe emakhaleni akhe la eyikhangele so kathiyane lokuzihlupha ngento ezinjalo izanu kayidlali mele kayikazidlale lo muntu kathiyane lakho lokhuyana azenzele into zakhe azenzele imisebenzi yakhe yona le abumba iphathi yakhe esidilize izanu ngoba izanu vele ayisozinikela ebhiliveni ungayizwa ikhuluma ngabantu ababi ku-ZBC kumbe ngaphi sola nguchamisa umtomo belizwe awusoze uze kusolwa umonzo lambe kusola umaduku kumbe kusolwa bani uchamisa nguye omubi ivini sokukhampeynwa ngo-2022 kusiya ku-2023 kuzabe kusolwa yena uchamisa laba abanye bazabe bengasoli ngoba vele kabalavota abazalithola kumbe elilodwa kuliwa lo muntu oyazakala ukuthi uvelule amavota akuliwe umuntu ongela mavota uyabe zihluphelani ngayo mna ngako uzihlupha ngaye naluchamisa kathiyane lokube khangelana le mali leyo kakhangele kubumbile ibandla lakhe
hayi into leyo kuvula kwezikolo leyi ayisebenzi leyi ngoba kathesi kathesi so uzwa kuthiwa kuyavulwa kulesinye isikolo ngapha lingazihambi igama kodwa kulesinye isikolo kuthiwa ukomtshayeli ngapha amatisha akhona abuya kodwa abantu bayeni bathesi abanye babo bayalala abakhulu babo bayala bathi bona akufanelanga ukuthi bebuye bezofundisa kodwa bona bayabuya ngenxa yokuthi bazohwaba nje khonokho kuyokuyiporiji okubuswa esikolo kwabantwana namahlewu uthola sokuhanqwa mdala sokuhanqwa ngamatitsha athi buya kathesi uzothaba imali bhadalani 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 abadala bebhadala izimali zidingwa nzima bebhadale bengafundisi abafundisi vele uyabubabona ukuthi laba bantu vele batrakile khonokho abakuthiya bade vele bona abasoze befundisa ababuye ezikolo sebe sebebuyela ukuthi upresident ithi khona ongaziye ngabuyanga ukuthi siya bengafuni imisebenzi so bebe sebebuya bedlala kuphela bezithona behlezi kuphela kwafanele isikolo abantwana bethona bedlala imini yonke bencela ukuthi izigqoko into ezidingwa nzima kangakanani bangaze befakani ikhorona abantwana bengafundi kodwa kusenziwa kuphela ngaba kathi indawo kungaze kubuye sebezihlola abantu bona abakhangela kukhona ukuthi ngawupresident esi izikolo azivule zibe ngezivuliwe ngeqiniso yazi isikole ngisitshayela ihlombe khona ngapha esikolo ukuthi yazi ngitshayela ihlombe ipanisile amatishe epanisiba sesekondari ngazi eprimary kodwa isekondari bafundisa shem bafundisa afundisa yawuzibona ukuthi abantwana bafunda lezi ezinye izikolo zokelikwesi lesesakomtshayeli ngisizwa njengendumelaso yei lezi isikolo lesamatisha khona and asisabhonarubi futhi angaze kube lo mhlangano vele abazwisisi lento abayitshelwa ngabadala ukuthi kathi manje lilandeni lingafundisi indani ngahle liphumile kobali ukuthi hayi lingavele kale funa ukufundisa anyabonga shiwa niyabonga nxa iugcele ingawubalwa lami ngiyabe ngingaboni ukuthi bale kumbela babedlalele lapho abakhona befiki
ya mina ngifuna ukukhuluma ngigcizelela amazwi kamfowethu okhulumayo namhlanje kungolwesithathu ntambama ngikhuluma emazwini lawo enyuzini ekuseni ngizilalele ntambama ukugcizelela phezu kodaba lwakhe akhuluma ngalo olokuthi ubaba ubhilivu kakhulu uthini phela ngalowo mbono kahulumende uthini ngohulumende wakhe uthini ke baba kakule ngohulumende wakho nanko phela bayabuza abantu lapha kubacacela ubahlubela indlubo ekhasini abantu bakastudio 7 batshele ngohulumende wakho kanye neziphathamandla zakhe nanko umbuzo ubhekane lawe kakule wena olwelayo uhulumende wakho phendula abantu
asikhulekeni bantu eZimbabwe bantu kuzaze kulungi ongapheliyo kuyahlola inkungu bathi ngezikhala kakhulu iyadabuka bantu bakithi kambe izinto zidura kangaka imali siyayithatha ngabe zingasebenzi okhulumayo ngomgobho odlesawuthi isilo sikamzilikazi ngiyoko yaxhola kwezinye umahamba yedwa umlahla urobi injamba nyamalala ekhezi kokoza le ndishi
mina ngisale ukubuza uSidio 7 ukuthi kathi omala omama laba okuthiwa ngama-VFW kumbabantu laba ngoba kulabesilisa bakhona kubani ngoba bamama laba badlelezelwa kulamntu okulandelelayo bedilizelwa amalungelo abo basayinisa amafomu angala mali yangukhona kungafakwanga ukuthi usayinela malini njalo ngabantu labana abangananziwayo okuyi-allowance kwaba abakutholayo baphiwa bejijana 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 kwenzekuthi kulahle kungi zila bacina abanye bangifuna bengatholanga kulabanye abahlala amasiyezi engatholanga iallowance yakhe xa sesuka lapho joyina abanye kusiya phambili lokho kusemuva kusabalwa kulamuntu okulandelelayo lolu luhlupho esiluletha kustudio 7 lucutshungulwe ngoba luyahlupha luhlukuluza abanye abantu labo besebenza besengozini yokuhlaselwa umkhuhlane we-COVID-19 kodwa kungalamuntu okulandelelayo khona lo okunye engilakho ukuthi abazali bona bamelwa ngubani njengoba izikolo zikhathesi ziyavalwa nge-COVID-19 kodwa nxa sezivulwa abazali bafakwa umlando ukuthi babhadalele amathemu akade engafundwa kwaye bengaqalisi lapho kuqalisa khona abantu ababo lokho abakubhadalele emuva kuyini abantu bengafundanga abantu ababo bengafundanga siyacela ukuthi lezi zinto zicutshungulwe asizilethi nje kuphela ukukholisa ukukhuluma kodwa ukuthi kulungiswe akube labantu abakumelayo abadala bona bamelwa ngubani abantwana balaba abamelayo ukuthi kumele bafunde labazali babamele ukuthi abantu ababo bafunde kodwa bona abazali kathi bamelwa ngubani kuhulumeni
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, usekelo lukamongameli Joe Biden lubikwa lwehle ngesilinganiso sokuyisithobamunwemunye 9% ekhulwini. Ucwaningo olwethulwe izolo lutshengise ukuba iningi labasekeli bakaBiden abazimeleyo ama-independence yibo abayekethise usekelo. Abanye babikwa besithi lokhu kungaba kubangelwa ikususa amasotsha kwele Afghanistan okwenziwa ngumongameli Biden. Kodwa abanye babikwa besithi indlela aphatha ngayo udaba lwegciwane le-coronavirus yilo olwenza aswele usekelo. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni saqala ngokumbuza ukuthi umumo we-COVID-19 unjani esigabeni seTexas lapho ahlala khona.
Ya lolu olwe coronavirus yikuthi le i-variant le okuthiwa Delta le ingathi kayiqedakali ukumemetheka kwayo. Yikho ke ingathi iyachaya lalaba asebehlatshiwe kodwa ke kuyakhanya ukuthi laba abahlatshiweyo babangcono ukuchaywa kwabo yi-variant le kulalabo abangazange bavele bahlatshwe ngaphambili. So nxa kuyukuthi babona ngathi kungaba lokho ukuthi kuhlatshwe enye le i-booster engaqhubekisela phambili i-immune systems zabantu ayengxenye kuyabe kulungile kodwa nanxanje sesiyaphongosela zokungamajekiseni majekiseni emzimbeni lapho yikuthi ha ubhubhane lokhona lolu aluqedakali ukuthi kathi lumi njani khona bekuye ukuthi ngabe abaningi bahlatshiwe engxenye bekuzaba ngcono kulalokhu ukuthi kube labantu abaningi abangahlatshwanga. So nxa kulabantu abaningi abangahlatshwanga kutsho ukuthi luyamemetheka masinya ubhubhane lolu olwe variant le ukuthiwa delta le ngoba leyo ayingathi ichaya masinya njalo la ma-symptoms ayo ayachiyana kulaleyana yokuqala.
Lona udaba lokuthi yona i-coronavirus yavele yaqala ngapi eChina khona le lokuthi yaqala njani ubona ngani lo daba olumele lukhulunywe ngalo na?
Lolu daba lokuthi kukhangelwe ukuthi kwasuka njani kwahamba njani ngibona ngathi kuqondile kuqakathekile ukuthi lukhangelwe ukuthi wona ama-scientists akhangele ukuthi into le yasukuma njani yahamba njani ngoba eqinisweni sibili hayi asikaze sikubone lokhu kumbe sibuzwe lokhu angikaboni i-virus ehlasela umhlaba wonke jikelele njengale.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Omunye uzithi inkosi yamaNdebele umnumzana Stanley Raphael Khumalo uthi uselobele uhulumende weleBhilitane incwadi yokuthi abuyisele isizwe sikamthwakazi sibe yilokhu esayisikho khona endulo. Gambe ibandla leMthwakazi Republic Party lizenza ngcono kulele MDC Alliance esigabeni seMathebeleland kukhetho oluzayo na? Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo-7:30 ntambama. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.